angatholi ugwalo oluvela kubaba ukasukubeli imali nami ngodaba lolo. Kodwa ngiyazi ukuthi khona abasebenzanga abakumele bakwenze okusemthethweni okuthi amakhampani kumele enze lokho okufunwa ngumthetho, kuzaba nzima ukuthi lathi siyele lokuthatha inyathelo. Kodwa ngiyazi ngokunye angazi ukuthi ngingakhuluma ngithi njengoba ngingazi ukuthi udaba lokhona lethu. But now you double uhambelana nokuthi-ke bayala ukuthi balandele umthetho lo thiwa ngokunika imoto ebantwini leZimbabwe. Hhathi singazama ukuthi lathi sibonakale sisithatha inyathelo, kodwa kumele ngihlale ngibone ukuthi awumphepha khona kuthini ukuze ngikhulume ngendlela emqoka. Ngokuthatha ezangikwazi ukuthi sikhuluma ngani, ngizwe nje amafungafunga njengoba la ngisuka kuwo ukuthi na kunento enjalo. Into eyenza leyo ukuthi amakhampani amaningi sevumile ukwenza konokho okufuna umthetho. Iviki ezigcinile kade zikhuma nge-P P C, zikhuma ngabo-Jurassic, lamanye amakhampani zo-Onki lako-Zimplus asebenze lokho okufuna umthetho. Ngazi lamanye amakhampani abaphikisana lathi konokho sekuzaba lidaba ongathi luzakhipha ngokuthi lathi sizakwenza konokho okufuna umthetho.
Kuthatha isikhathi esingakanani baba Mpofu ukuthi inkampani ithathelwe-ke ilayisensi yayo?
No, angikwazi ukuthi idaba lakho njengoba ngishilo kakade ukuthi lumayelana lani. Kodwa ngingayi ukuthi bayala ukuthi balasemthethweni kusho ukuthi nxa ilayisensi ithetheke abasela lingelonke lasebenzi. Asoze sifise ukuthi lokhu kwenzakale, kodwa nxa yikho khona ukuthi bayala ukuthi balandele umthetho kuzakwenzakala. Njalo uhulumende uzalithatha inyathelo masinyane lokuthi na i-ZNBC ingene ibe yiyo ekhangela amakhampani lezi besebenza amakhampani la. Lolu hlelo solwafakwa egudwini ukuthi xa kune-problem kinge ngathi njalo i-ZNBC iyangena masinyane iqhubeke phambili ngomsebenzi. Kodwa labo abalenkani abaphikisayo bagcina sebengasavunyelwa ukuthi basebenze emakhampanini lawo.